sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sehlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 19 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwi kamongameli kahambisa ndalokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlangani lokukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka.
Angizithi ukuthi bafuna ezinye izimoto abazibele ngaliphi bengakabi ngeminyaka behamba ngazona lezi abanazo. Yiyo yodwa into engihe ngiyibona mina isikufinal budget yangethutha.
Kupasiswa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2025. Uzulu ekhonona ngokwengezwa kwemali yokuthengela amalunga edalela eParliamente izimota ezintsha. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls okusanda kumiswa umsebenzi umabhalane omkhulu umnumzana Ronnie Dube esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uzulu weZimbabwe ekhala ngobunzima obudalwe indlala lokonakala komnotho, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka, njalo lenhlangothi zonke zomnotho ziyandlondlobala. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva komhlangano weZANU-PF Politburo. Esithi ibandla lakhe lisebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe lobanje esithi inhlelo ezinengi ziphazanyiswa izijeziso zenotho zona athi zetheswa ilizwe ngamazwe afana leMelika. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabavumelani lamazwi kaMnangagwa ngoba umphakathi ubhekane lobunzima bokutshabalala komnotho okuphehlwe ikwehluleka kukahulumende wakhe. Sixoxelo senator weMathebeleland South okubandla leTRCC umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Yabasebenzi abantwana beZimbabwe ngingabala ngithi yi-30% abasemsebenzini, okuthi kulabantu abaqhatshiweyo even abatsha kakhulu. Ngambhekisisa isikhathi esikiso emining ama-mine lapho esicabanga ukuthi kokulomnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula ohle konke kubuhlungu sisubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture okulima ngifake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla, yiko sesacela kwamanye amazwe bakithi akula muntu ogida izichayela izandla ezichayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe kaliphathwanga kahle, njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Utheni ngalokho?
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini, ngoba abantwana abeZimbabwe kabaziboni. Ukakhulu ungangananzelela kuma-mine esinawo, silama-mine, silama-diamond, silemfiyamu, silechrome, silegolide. Okungaba ingoma upresident kade kumele ekhulume ngayo namhlanje ubaba Mnangagwa, kade kumele ekhulume emhlanganweni ukuthi bakithi yekelani i-corruption. I-corruption yiyo ebulale ilizwe.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngusenator weMathebeleland South ekubandla leTRCC. Sixoxe njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Amazwi kaMongameli kahambisana lokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlanganile ukukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga, bahlangana lokwehluleka ukubhadala izikolo fees, bahlangana lokwehluleka ukubhadala ama-rent, bahlangana lokungabi lemsebenzi. Bayahlupheka kakhulu abantu beZimbabwe. Balutshwane yebo abazuzayo izinto ngendlela abafuna ngayo, balutshwane njalo abanothileyo, kodwa iningi labantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Ukukhuza kukaMnangagwa singabona kuqeda ukudlephana okukhona kuZANU-PF yini?
Yebo, bayadoniselana abantu phakathi kwebandla leZANU-PF ngendlela enkulu. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kuzaba lula ukuthi bazayekela ukudlephana ngoba esekhulumile uMongameli. Bazadoniselana vele ngoba phela ngamandla la esikhuluma ngawo, kanti emandleni lapha kule notho, ngokuba amandla enotho eZimbabwe ahamba le-political power. Ngakho ke abantu bayakufuna ukuba lamandla ngoba ayabapha inotho abayidingayo. Kanti ke khona lokhu ukuthi balutshone bedlephana, na kanti sivote kunyaka lodlulileyo, kubonisa kahle ukuthi abantu abakhangelanga ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela efaneleyo, bakhangele nje kuphela ukuthi babe lamandla.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lo meli wephelandaba Tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma.
Obukhona ukuthi vele bakhona abanye abantu abazohlala bephikisa noma iqiniso likhona libalulekile. Ubunzima bukhona akula muntu okwalayo konoku, njengoba nje sibona siphakathi kwelokuzeni kwe-El Nino le esincisha izulu, sehluleka-ke ukulima kuhle kuza emasimini. So inzima, kodwa uhulumende uthethe inyathelo lokubana ancedise abantu njengoba beswele emasimini ukubana abanike ukudla. Sibonile ukubana emakhaya ngale bayahambisa-ke umumbu lokunye okushiyeneyo ukuthi abantu bathole okokudla, kukanti-ke lapho emadrobheni bayenze lokhwana abakuthi yilokuzeni i-cash transfer for grain. Befaka izimali kumalayini abo awe-net one ukuthi benelise ukuthenga impuphu. Laye impuphu siyibonele isiba khona ingaswelakali ngenxa yemizamo kahulumende ukubana abe lesiqinisela sokuthi umumbu uyabuya.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ka-2025 yethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngomhla ka-28 ngoLwezi isiphasisiwe lidale lephalamende. Sokuke sekube lokukhonona okukhulu enkundleni zokuxhumana ngebhajethi le kulandela imbiko ethi amalunga alelidale engeze imali yendleko zawo ngezigidi phose ezingamachumi amabili zamadola emelika, i-$17 million. Amalunga edale lephalamende aweZANU-PF lawe-CCC avumelane ukuthi kwengezwe kuthengwe ezinye izimota zabagcina isihlalo bamakomiti ephalamende ezibiza izigidi ezilichumi zamadola emelika, i-$10 million. Loba nje bathengelwa ezinye izimota ngombimbitho lonyaka. Kubikwa ezinye zendleko lezi zigoqela i-$2 million eyama-allowances, i-$2 million endleko zamahofisi ephalamende kanye le-$2.9 million eyamafutha ezimota. Lokhu kuza ngalesi sikhathi abantu abafika phose izigidi eziyisishiyangalombili, 7.7 million eZimbabwe, bedinga usizo lokudla ngenxa yendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela iMakhandeni Luveve edale lephalamende uMnumzana Decent Bajila.
vele imali ama allowances zamanye emba ze parliament isala ikhona ku budget iminyaka yonke and namininini ama member ze parliament baye khona I allowance yena le yayiholwa lekudala yiyo lokhu I allowance eholwayo kuze kube lanamhlanje imali yakhona ukuthi ama member of parliament azahola malini ku even allowance ayintshanga njalo nxa kuthe emahofisini kuyabe kufunakala izinto eziyabe zikhona zivele angithi iparliament ilamahofisi ayo kule parliament staff iparliament staff yena le ilestatemal ama-individual members of parliament awala mahofisi so akula ndlela yokuthi imali leyi iza kibo
ubone njalo kukhulunywa ngodaba lokuthi kuthengwe izimota ezama-portfolio chairpersons laloba kulezinye imota ade bevele beziphiwe labanye ephalamende
lokho yikho kodwa okutsha okubuyileyo khonaphana kubhajet ukuthi sokuthiwa ama-chairperson amakhomithi athole izimota lonyaka ngo-March sokuthiya kunyaka ozayo bacele ukuthi baphiwe ezinye angizwisisi ukuthi bafune ezinye izimota abazitende ngaliphi bengakabi lomnyaka behamba ngazona lezi abanazo yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isiku-final budget yangethusa ngoba mhlawumbe ngokuthi ngesikhathi kudibhethwa ivoti yeparlamenti yena leyo angizange ngibe khona kodwa ingethusile nami akuzwisiseki ukuthi sekumele babe lezi moto ezintsha lezi abanazo zingakabi lutho nomnyaka kodwa sizaqhubeka sikhuluma eparlamenti khona ngale ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi vele ukuthi ulito solibhajethiwe akuthi ukuthi lizatholakala
abanye bakhala ngokuthi ngalesi sikhathi kulabantu abangafika bona 7.7 million elizweni abalambayo kodwa iparlamente ikhangela izinto ezingani zizaphathisa kuphela abakuparlamente okufana lezimota lezi ezidingwa ama-chairperson ungathini ngalo
i-budget ye-social service under the Ministry of Public Service Labour and Social Welfare ikhulisiwe nayo kakhulu yikho lizakhumbula ukuthi ngamuva ngale kwakuthiwa abantu abadikekayo bahlala emakhaya kuphela yikho babekugandiswa khona isizwe kodwa yonalo iminyaka esiya kuyoqala khathesi kulohlelo osolo kuthiwa yi-urban cash council ukuthi nabantu abasemadolobheni bebe benikezwa nabo usizo lokhu kutshengisa ukuthi sokukhutshulwa inani labantu abasizwayo ngoba eqinisweni abantu bayadubeka izinto zabo ezibahluphayo kufanele ukuthi zikhangelwe kufanele ukuthi beze zihamba phambili
umnumzana Decent Bajila umela imakhandeni Luveve edale lephalamende ubexoxa lo Tapo Kancube weStudio 7. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls phakathi kwamakhansila izakhamizi lo mphathintambo kahulumende obona ngezamadolobho ngokumiswa umsebenzi okwesikhathana kukamabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Roni Dube yena owetheswa icala lenkohlakalo kubika unokuthabadlamini
kubikwa ukuba ohola ugatsha lwe-local government and public works umnumzana Daniel Garwe kahambelani lokwenziwa ngusodolobho umnumzana Prince Moyo owamisa uDube umsebenzi esithi wenza ubukhohlakali indaba yenkohlakalo le yadungwa ngumoyo mhlakathumpalakazi umoyo wamisa uDube umsebenzi emethesa icala lokuthengisa umhlabathi ngendlela ezingaqondanga ukupha ithenda kwinkampani ye-Cascade Engineering Consultations lokunye okuthiwa kwakungekho emthethweni kwathi mhlaka 6 uGarwe walobela umoyo incwadi ukuba agenqule lesi sinqumo uDube abuyele emsebenzini ethi sifiphaza isifiso lamalungelo ezakhamizi kwathi njalo mhlaka 11 umoyo waphendula uGarwe ethi yiso isinqumo esathathwa ezakhamizi ezamthumayo kusukela lapho akusabanga lokuphumula ngoba amakhansila izisebenzi kanye loDube sebebizwe kabili eHarare ngugarwe ngodaba lolu ngapho izakhamizi lazo zisenza imihlangano yokuba uDube engabuyela bazaphuma ejumo bayetshengisela ekhansilini izolo inhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association kumbe iVifacora leWange District Residents Association ziqhube umhlangano yeChinotimba Wall lapho ababikele izakhamizi ukuba udaba lolu selupha kuphanyeka ezandleni zabomthetho. UDube kwakufuze abiselwe emsebenzini ngolwesibili kwehlula, namuhla kwehlule njalo ngokuchaza kukaMnumzana Trimond Dolo olilunga leVifa Khora esithi usodolobho uMnumzana Prince Moyo kabuyanga emhlanganweni lo.
Abasaxoxanga ngakho bathe umuntu ongabe elengcazelo ongabe understander elolwazi ngendaba eka town clerk ngusodolobho umeya obengekho lamhlanje, so kwathiwa hayi lapha zaba khona yena, yikho maybe asebenga discuss.
UNdolo uthi kulandela uphenyo olwenziwa ngabe Commission of Inquiry bathole ubufakazi bokuba uDube unakanelwa ukuba ulamacala edlula la awetheswayo, njalo abakukhangeleleyo ukuba uDube abotshiswe.
Kuyasimangaza kakhulu ukuthi uminister wahlupha kangaka kulokuhlukumezana kakhulu, ama-councillors ngathi amaningi sehlukumezwa kakhulu kunye even legqwetha lekhansilini lalo liyahlukumezwa, so kulokuhlukumezana abantu sebephila under ama-threat.
Izakhamizi lazo zibophe findo linye. Owayengumsekeli kasodolobho uMnumzana Norris Nyathi uphawule okufanayo emhlanganweni wayizolo.
Uminista akangasethuseli. Nxa kukhona obhala ebhale ukuthi Norris Nyathi former deputy mayor before uthi uyawucela force uzohlanganela izakhamizi ngoba into eyenzayo is unlawful. Uminista cannot detect on what Victoria Falls should do. Yithi silama problems ku ground. Ngabantu abami abasweli impupho, ngabantu abami abasweli isawulo. Ukuthi ngincedwa ngubani, ngincedeka kanjani? Kangihambe eHarare, ngihamba kumakhelwane omoseduzane.
Owalwa impi yenkululeko uMnumzana Christopher Ndiweni laye ube mumethe angemnandi.
Ama-councillors la ayithethwa yini? Zizemvume ukubaxotsha. Same thing applies to uRoni or whoever. You are allowed to fire him, whoever stays in the local authority, because you are the people that are electing people. You are the electorate. Why are you sitting down and not doing anything, standing up to fight for your rights?
Owesifazane ozethule ngokuba nguNakaboni uthi yena wavivinywa ngendaba le ethi kahambe uDube.
Abantu singabi ngamakwala. Uzalungiselwa ngubani indaba yakho? Lokhana ukuthi umuntu uyaqutshwa, uyaqutshwa, kodwa abantu enzelela ubani? Umfana wami uDube. Ukuthi amalengulana othengelwa yi-Women's Voice sikutshethe uzabhajulwa sukhishwa njengomgqabi esihlalweni. Yiwa ngakho sokuphuma ngawo.
Emaphethelweni omhlangano lo ngalizwilinye izakhamizi zivumelane ukuyatshengisela ekhansilini funa uDube abiselwe emsebenzini abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, amapholisa kanye labe Commission of Inquiry bengakagqibi uphenyo abaphezu kwalo ngenkohlakalo yonke nje okuthiwa yenzakala edolobheni leli okugoqela lamakhansila kanye labanye abaholi bengatsha zekhansili. Imizamo yokuxhumana losodolobho uMoyo kanye loDube iyehlula ngoba bengaphenduli imibuzo besithi kabakhululekanga ukungenela lindaba. Isikhulumeli sezakho uNkosazana Smiso Mlevu uphendule imibuzo esimthumele yona enkundleni yokuxhumana eWhatsApp esithi basahlolisisa udaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba beReuters babika ukuba umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ulakho ukukhulumisana losanda kukhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kulungiswa udaba lwempi ephakathi kwelizwe lakhe lele Ukraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, omelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump usetshele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans akudale le-Congress ukuba engavumi ukuthi kwethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe okumele kwenziwe kusasa. UTrump lomsekeli wakhe umnumzana J.D. Vance la bazamcebisa ekuphunguleni imali kahulumende. Umnumzana Elon Musk lomunye wakhe bavumelane ukuba lokho obesokuvunywe ngamalunga edale le-House of Representatives pose wonke akumelanga kupasiswe kusasa ngoba kugcwele okunengi okufunwa libandla lama-Democrats. Kungehlula ukuba kwethule uluhlu olutsha lokusetshenziswa kwemali kahulumende kulakho ukuvalwa amanye amahofisi kahulumende lengatsha ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe zeMelika.
Hayi, kutsho ukuthi vele ngendlela engibona ngayo uTrump ufuna ukuguqula indlela uhulumende asebenza ngakhona. So njengoba le kuyithemu yakhe yokugcina, ufisa ukuthi athiye fake istempu esingathi istempu kwindlela uhulumende asebenza ngayo. So ngendlela ufuna ukubonisa amandla anawo ndawonye labo Elon Musk labo Vivek Ramaswamy. Indlela nje abafuna ukubonisa amandla phezu kweCongress.
Ye, kuna pa nga esenza lokhu kukulani?
Angithi uthi unikezwe amandla ngabamvoteleyo. So uguqula indlela abantu abakhangela abakhokheli babo. Angithi ama-members e-Congress amandla athole ebantwini. Ngalesi sikhathi uTrump ngeke amandla odlula wonke umuntu kuleli lizwe. So ongahambisani lokufunwa nguTrump uzazithola engasekho elokhuzeni esihlalweni. So ngendlela uguqula amandla wasusa kuCongress ewafaka kupresidency.
Ye, konoko ke kujoni nxa sesigangela kujula kusiya phambili.
Kungaba yingozi kusiya phambili ngoba amandla kuleli lizwe abesehlukaniswa kuhle kakhulu phakathi kwama-branches kahulumende omathathu, i-legislature, i-executive ne-judiciary. Manje uTrump amandla anawo endlula ama-branches wonke la amanye amabili la amanye esiwabalileyo. So kungaba ingozi ngoba angathatha isinqumo esingahambelani lelizwe uzokontrolwa ngubani.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi bathi sebesehluleka ukukhiqiza impahla yokuthengisela uZulu lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi. Kanti lasezindlini labo abantu bakhala ngokuthi akusagcineki izitshebo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uthi uyalwazi udaba lolu njalo uthi uzama ngawo wonke amandla ukululungisisa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
Akhe inkinga ukuthi kwaqeda isikhathi esiningi iminyaka eminingi kungafakwa i-investment eCaribbean, i-generation capacity yethu iphansi kakhulu. Sigama getsi ayangama 600 megawatts kodwa i-consumption yethu i-demand 2000. So kwaphambaniseka ukuthi asangenanga ezimalini ezicakathekileyo investment eyenza ukuthi ugetsi ogayayo ahambelane le demand yakhona emfowethu.
Ye, siyabona ukuthi ibandla lakho yileli busayo Gawule, lehlulwa kuyini kanti ukuthi lilungise umlilo kagesi?
Gibbs, ngabona uyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo kade sokuphuma imbiko yokuthi ugatsha lwezomlilo lusithi lona lokuze liye kwange liyana iyalungiswa layo. yavuselelwa kwenze ukuthi ikwanise ukuthi kutholakale ugetsi ozakwana sibili ukubalekelwa umumo lo khona osukusilela kwagetsi i-load shedding yathi sikhona ilizwe lonke. Lapho ngiyavuma sibili ukuthi kube lokuyekethisa silo kuthile sibili endaweni yomlilo endaweni zomlilo lapha. Kukhona okuningi okulokuyekethisa kuyamele ukuthi uhulumende sibili ephakamise amasokisi sibili kusetshenzwe izinto zibuyele emumeni normal. Ngoba ekwakade izinto zimbi.
Ye, uyamuzwa ugawule babangwenya uthi kubi kakhulu kodwa kulungiswa njani nxa ukhangele wena?
Ubaba ugawule kasakhuluma ngokuthi kwangena izigidi nezigidi izinkulungwane zense thina vele lethi singamajaha ngama-1980 sizokhula ngiye wangitsema yena umnumzane u-Emerson nangakho ekhankasa ngo-2018 wathina ubunyama buzakuba into yendulo ama-China afika ewange agenisa izimali unit 1 and 2 kanti izimali zakhona ama-billions ama-dollar angaphandle kwe-America babagawula ayangaphi? Sihlala sitshelwa nje nxa kukhankaswa sovotwa omongameli bezanu PF umgabe la wesitho njalo lo mnanga kwesitho njalo sithi hayi into yama-gates zakuba into yendulo kanti izimali zakhona ziyangaphi? Kuloku kuganga okukhona lapha babagawule.
Ye gawule umphendule khonapho uthi kuloku kuganga sokungazi
mina ngwenya angeke ngitsho ukuthi kuloku kuganga as such kodwa ngithi mina kube lokunye okungahambi kuhle engikhangelele ukuthi ugatsha lwezemali logatsha lwezamagetsi lumele lube yilo lungachaza ukuthi kathi umsebenzi awuhambanga kuhle phakathi kwesikhathi lesi size sicinele siswa phakathi komumo onjengawo nalo. Ngingakhangela ngizabhalisa le South Africa ngale i-Eskom liyana ndananzelela ukuthi ngesikhathi lesana esiyedlulileyo i-South Africa ibe lohlupho lwamagetsi olumangalisayo lwayilozeni ze-Eskom. Kulo umongameli welizwe wagcine sesithi kungcono ebe logatsha oluzimeleyo olukhangela ngamagetsi. Ngokunjalo kumagetsi yilokuzene eqakatheke kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela i-industry yethu ukuthi nxa sifuna ukuyivuselela i-economy siyivuselela ugetsi yinto yokuqala kuqala. So silo mlando njengohulumende kukhona ukuyekethiswa kube khona ukuthi kungaphi kwakhona kumele kutholakale ukuthi kuyekethisa kube ngaphi.
Baba ngwenyangena khonapho.
Ye mina mana ngivale ngithi mina uyabona ukuthi so qakatheke ukuthi siveze iqiniso ngoba nxa kungasakhulunywa iqiniso i-corruption abikhona Eskom vele i-corruption manje siyazi indaba ze-South Africa lapha mina eZimbabwe ngibona ngathi mina ugatsha lo-gethi lo-izisa kayikhitshwe uhulumende akwenelanga ukuthi ifakwe kwamanye kwezinye izingathi kayikhitshwe uhulumende kungene engxenye ama-private investors 50% ezisa kayingene kuma-private investors kwenzela ukuthi bahuge imali ezakwenza ukuthi ukusilelwa kwamagetsi kuphele.
Kungasebenza khona ngoba bagawula
kungasebenza aluba kungakhangelwa kubonakale njengoba siyafunda lamaphutha ayenzakala kwamanye amazwe ndingakhona ukungwenye sithi kodwa ke kungasebenza into yonke grips iyazanywa yehlule izanyiwe ukuthi kubonakale ukuthi icebo leli lingasebenza yini ukuthi kumele vele ekakhulu abantu banikana amacebo basebenzise indlela yokubonisana njengabantu ilizwe lingelethu sonke ukuthi sibonisane ukuthi inhlelo zenezo ukuthi zihambe ziqonde kudinga sinikana amacebo
kodwa amacebo abe esiba khona ngwenya kambe uhulumende okhona angalalela konke lokho kubazenzasandaba
nxa sikhangelisisa udaba lomnotho kule ethiwa khona i-political will ukuzimisela kukahulumende mina mbona ngathi uhulumende okhona ngathesi ngasoze abelele option ngoba vele nxa kungasela magetsi kuza fana izicamfundo lezisebenzi ezogetsi zihlale phansi kulungisiswe ngoba nxa usungaselungise yona i-vision 2030 yabo le ekhulunywa ngomnakagwa angikhole ukuthi sizayiphatha yikho ngibona ngathi awusela choice lapha kakulungisiswe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngwenhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF. Kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera